i-deadline yebo ifikile eyanamuhla but bese sikhulumisana bese sicele i-extension kunasingeni kuminister asikatholi impendulo but we think inasingeni impendulo iyakuba in the affirmative okwakuqala ukuthi umsebenzi wokukhipha ama-vendors esteladeni ngumsebenzi akusi umsebenzi omncinyane ngumsebenzi omkhulu and futhi injongo kayisikho nje ukuba kodwa edolobheni ukuthi bangabi khona injongo ukuthi sibatholele izindawo lapho abangasebenzela khona okusemthethweni endaweni ezivunyelweyo
ngokungabasusi ezitaladeni lamuhla alisoze libe lokuxabana yini logatsha lukahulumende olubona ngalolu daba
well kungaba khona ukuxabana but thina kasikudingi ukuxabana sithi thina kasibonisane udubo lukhona silubhekile nantu now ngibona ingathi kwesinye isikhathi kulezinye izinto okufanele lathi singazisajaha ukuzenza ukuthi siphongukuvusa inasingeni impi siqalise ukuchina lama-vendor lawo engxenye bedobha amatshe besibuyisele we would rather have a situation where we come to an understanding lama-vendors sibalungisele lapho esithi thina hambani lehlala khona laphana nxa kuyikuthi indawo kazikho sukanini enasingeni ezitaladeni libone ukuthi lingaya ngaphi but wonke umuntu usesitaladeni ngenxa yodubo olukhona elizweni mboni ngathi kabazenzisi labo abasesitaladeni
izakhamizi ziyakhonona ukuthi ziyachithelwa amanzi lezo ezingenelisiyo ukubhadala njalo abanye bathi imali abayisebenzisayo nale yokuthengisa ukuthi bebhadale
into yikuthi ukuze idolobho lithuthuke ama-residents kufanele ebhadalele ama-services abawathola ku-council ngoba nxa bengasabhadalanga lawo amanzi wona lawo akasoze ebe khona siza kwehluleka ukuthi siye mpompa inasingenamanzi wona lawo ngoba ukumpompa khona kuvele kudingani imali so nxa sokusiya-ke ekuthini yikuphi okungcono sikuse e-court kumbe sivale amanzi thina njenge-council sibona ukuvala amanzi kuyinto engcono ngoba ilula nxa usuthe wadliwa e-court sebebuya sebeze athatha impahla sebekuthathela imbhede sebekuthathela izitofu nxa sivala amanzi siyabe sikukhumbuza nje ukuthi buya uze bhadala
isinqumo somthethwandaba ke bekungani kulesinqumo somthethwandaba waphezulu
isinqumo somthethwandaba yebo saba khona kodwa ngibona ingathi sa-challengewas overruled